uhlelo lwabezithiyelo luza ngesikhathi uhulumende elokhe engakavumeli abakulolu hlangothi ukuthi basebenze ngokwaneleyo. Kusesatshelwa ukuba bengasoze benelisa ukulondoloza impilakahle yabo leyabathengi, okungabangela ukuba i-COVID-19 iqhubeke isabalala lapho besebenzela khona. Iningi lazo kungezihlala ziminyene. Unkosikazi Mary Mayimbo okhokhela linhlanganiso eGwanda ulandisa kabanzi ukuba kungani bekubone kufanele bathathe leli nyathelo njengenhlanganiso.
Yona njengecouncil esithe sihambile khona ngale siyitshela ngombono lowo lokuthi lathi sifuna ukuthi sibancedise njengecouncil. Icouncil ikhanye ithaba kakhulu ngombono nalowo ukuthi sina sibuya sizobadonethela izinto zenalezo, ngoba la icouncil ibikhala ngokuthi eziyisebenzi zayo vele bezingasabuyi emsebenzini ngesizathu sokuthi bebengayenelisanga ukuthi bathole izinto enjengama-maski lama-sanitizers enalawo.
Unkosikazi Mayimbo uthi bathethe leli nyathelo ngokunanzelela ukuba akula okhuluma ngabakulolu hlangothi phezu kokunakekelwa kwabo edabeni lwe-COVID-19.
Uhulumende futhi oweZimbabwe nanzelela ukuthi vele abantu abakamazenda vele kabananzeleli kabanaki, ngoba vele kakhulumi la ngabo. Kodwa singakhangela ukuthi amavenda inalawa yiwo abantu aphethe iZimbabwe yonke bethengisa, kathesi kakhulumi la ngabo abantu bahlezi ezindlini. So siyayibonga izithiye ngoba ikhumbulile yabanakekela abantu labo ukuthi kona ngcono ibancedise.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lydia Maphosa okhokhela linhlanganiso ePlumtree.
Abantu bamisiwe ukusebenza ngenxa yokuthi kukhangelela ukuthi thina ama-informal workers singenza kumemetheke igciwane. Kungakho sibone kufanele ukuthi njengenhlanganiso ama-members athole lezi zinto ukwenzela ukuthi ababe sebeqalisile ukusebenza basebenze ngendlela evumelekileyo belakho okufunwa nguhulumende.
Uqhubeka elandisa ngokuthi bazasiza kanjani omanisipala unkosikazi Maphosa
ukuze bavumele umuntu ukuthi aye emsebenzini, izinto abakade bevele bekhangelela ukuthi abe lazo. Kungakho ke nxa sokuso abantu sebelakho lokhu, kungaba kuhle ukuthi nxa sokuvunyelwa ukuthi abantu basebenze, ikakhulu ama-vendors abathengisayo ukudla oma-vegetables lani, kubathokozisile ukuthi abantu laba bazathi ekuthengiseni kwabo bebe beleqiniso lokuthi bavikelekile.
Umkhokheli wezithiye eMarondera unkosikazi Lois Gwangwara laye upha umbono wakhe phezu kwalolu hlelo.
Sibone kukuhle ukuthi sibeke isandla towards this COVID-19 pandemic program. So siyathunga ama-mask. Thina sicabange ukuthi kulabanye abehlulekayo ukuthi bathole ama-mask lawo, bahamba bengela ama-mask. So sibone kulungile kithi ukuthi sithunge ama-mask lawo siphe abantu abanjengalabo, especially ama-vulnerable ones.
Lolu hlelo abezithiye bathi baluqhuba emadolobheni amakhulu, amancinyane kanye nemaphandleni ilizwe lonke. Lezi ngezigoqela eBeitbridge, Plumtree, Nkayi, Lupane, Cholocho, Gwanda, Kweru, Kwekwe, Ekadoma, Chegutu, Norton, Caledonia, Chitungwiza, eHarare, Chirezi, eGokwe, eGokwe North, eNjombe, Chipinge, Mutare, Chimanimani, Wange, Victoria Falls, Pinga lezinye. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngingumezi isigama.